So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Ngela ngenjabulo enkulu ngesonto mhlaka 12 lamhlanje ke ngomgqibelo yimi usithandekile mhlanga endabeni zethu lamhlanje ibandla le Citizens Coalition for Change lithi kuthunjwe ilunga lalo umnumzana afumane imasiya wamavuko izolo njalo lokho bengakamboni ibandla lezanu PF linqobile kukhetho lokudinga ozamela iGutu West edale lePhalamende kwathi LSCC ladobha ezinye izihlalo zamakhansili. Uhulumende usegcizelele ukuthi izisebenzi zakhe kanye lezinduna zizathola imali yamabonus. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Yebo ke sihlangana ngolwezi ke mhla ka 12 ke lamhlanje ke ngesonto ibandla le Citizens Coalition for Change lithi kuthunjwe ilunga lalo umnumzana afumane imasaya wemavuko izolo ngabacatshangelwa ukuthi isiphatha amandla zogatsha lezomvukela lika hulumende. Ibandla leli lithi lilokhe lingakatholi umkhondo kamnumzana Masaya njalo lilokhe lidingisisa. Asenelisanga ukukhuluma lamapholisa kumbe iziphatha amandla zikahulumende ngalolu daba. Ibandla lezanu PF linqobile kukhetho lokudinga ozamela iGutu West edale lePhalamende ngemva kokuba umnumzana John Paratha waleli bandla ethole amavoti edlula inkulungwane ezilitshumi lambili 12,147 esedlula omunye wakhe webandla le-CCC umnumzana Ephraim Moruju othole edlula inkulungwane eyodwa lamakhulu amabili 1,258. Obencintisa emele ibandla le-NCA umnumzana Robinson Kura uthole amavoti edlula ikhulu kuphela i-138. Ukhetho lwama-by-elections luqhutshwe kwezinye izigaba zelizwe ezigoqela emakhansilini eJocholo lekusile Rural District Council lapho ibandla le-CCC elinqobe khona. Ukuze sihlaziye lolu daba sixoxe lomnumzana Thembelani Dube ilunga lenhlanganiso ehlolisisa ukuqhutshwa kokhetho eyezesini.
Siyinhlanganiso yezesini sinanzelela ukuthi kulesi sikhathi sama-by-elections ama-polling stations wonke avule ngesikhathi esifaneleyo njalo abeseduzane lalapho abantu kade bekhangela ukuthi bazavotela khona. Ngithemba ukuthi abantu mhlawumbe ngenxa yokuthi bake bananzela ukuthi ekhetheni oludlulileyo mhlawumbe kungaba lohlupho bahle bavuka ke ngovivi besiyakhangela ukuthi indawo lapho abavotela khona zivuliwe yini. Yizesini ukuthi akuzange kube lodlakela abantu bebezivotela ngokuthula.
Kodwa sizwile ibandla le-CCC lithi bekulodlakela eGutu kusandulela ukhetho lolo.
Eminye imbiko esitholileyo lanxa nje nakathi singekho kusenzakala ukuthi zikhona ezinye indawo lapho abantu kade belungisela ukuthi bazaba lokuthakazelela kumbe beledili labo kwezombangazwe abe-CCC kwasokusenzakala ukuthi inkomo yabo inyama yenkomo yasithathwa yachiswa. Lokho ke sikuzwile kodwa ke kasikubonanga. Eminye imbiko njalo esiyitholileyo ingeyokuthi kwezinye izindawo lapho kade kuvotelwa khona abantu bebencediswa ngobuningi babo, so singazi ukuthi bekuyikuthi bayehluleka kumbe njalo bekuyindlela yokuthi abanye babe lesandla esiphezulu kulabanye.
Lo ngumnumzana Thembelani Dube ilunga lenhlanganiso yezesine esixoxelaye ekobulawayo.
The Voice of America.
Uhulumende usegcizelele ukuthi izisebenzi zakhe kanye lezinduna zizathola imali yebonus njalo kuyona le inyanga lelandelayo njalo lenkokheli zomdabu lazo zizayamukela isiphathamandla senhlanganiso yezimtha umnumzana Sifiso Ndlovu uthi leli linyathelo elihle.
Uhulumende utshengise ukuthi uyajabula ngobuciko lokusebenza kuhle kwezisebenzi zakhe, ngakho engathandabuza ukuthi azinike ibonus. Yebo kambe ibonus le iqunywe kabili, ukuthi okokuqala abasebenzi bonke bazathola i-50% ingxenye yebonus yabo ngoNovember, kuthi enye ingxenye bayithole ngoDisemba. Lokho kube yindlela engcono okwedlula eminye iminyaka lapho uhulumende ubebandlula khona izisebenzi zakhe aqale ngabanye, abanye basalele emuva. Kuthi laba abasalele emuva bayitholele imali isithethwe, yadliwa phela ikukhwela kwentengo zempahla kanye lemisebenzi ekhona. Ukwenela ivele yona imali kayeneli. Okokuqala ivele yona imali eholwayo iphansi, kanti ke lanxa uyiphinda usithi ibhonasi uyingezelela, isala nje ichile isikhadlanyana esifuna ukuthi sigcwaliswe ngenye njalo imali. Yikho ke ukwenela kwemali kuya ngokuthi kathesi izisebenzi zona zivele bezihola malini. Kuthi ke hayi singazake sixhumane lokuthi izinduna ziphiwe kumbe hatshi, kanti ke maziphiwe lokho kulilungelo likahulumende lokuthi abone ukuthi izinduna zona uziphatha njani. Akusiko kwethu, singake siyakusola ngoba labo bengabantu okumele bathole ukuphila elizweni elivele liphakathi kwenkinga ngezomnotho.
Lo mnumzana Sifiso Ndlovu isiphathamandla sezimtha siphinde saxoxa lo mnumzana Themba kuye moyo obona ngokwethulwa kwempiko kunhlanganiso elwela amalungelo ababalisi ARTUZ, yena othi kulokunye okusolisayo ngendlela abaqetshunelwa ngayo imali le lokuthi iphiwe lezinduna.
Okusethusayo ukuthi uhulumende uthi uzayiqamqamula ibonus leyo, ingxenye yayo abantu bayithole ngolwezi, enye ingxenye bayithole ngompalakazi. Lokhu sukubona kuyindlela yokuncindezela izisebenzi ngoba sikhangelela ukuthi umholo nxa ubuya okanye umuntu uyenelisa ukuhlela phecelezi ukubudget, abone ukuthi izinto zami engizifunayo yilezi, imali engiyitholileyo yileyo, iyenela yini ukuthi ngithenge. Bese sibuya sikhangela ukuthi leyo bonus okukhulunywa ngayo nge-RTGS, imali ongekuyigcine, ukuthi nxa ngiyithole ngolwezi ngithi angiyigcine ebhanga ngizothenga ngayo ngompalakazi. Siyazi ukuthi imali ephephukayo kusiyafika umpalakazi, imali oyithole ngolwezi iyabe ingasathengi lutho. Uhulumende kumele akunanzelele ukuthi izisebenzi lezi zisebenza nzima, zivele kazikhohle, zithi nxa sezithola ithuba lokuthi zithole imali engazincedisa ekupheleni komnyaka, uhulumende abe seziphatha budlakadlaka nangokuzihlelela ukuthi imali le engilinikeza yona mfuna ukuthi liyisebenzise kanje. Kuvele kuyimvama ukuthi uhulumende uyasincindezela, useze sincindezela la ngendlela okumele sithole ngayo ibonus.
Siyabona njalo lokuthi lezi nduna lazo zizathola ibonus. Singathi linyathelo elihle leli yini nxa ulingavumelani lakho konke lokho, lithi ngabe uhulumende wenzani?
Okubuhlungu bekuzisebenzi ukuthi imali leyo enikezwa amakhosi omdabu iningi kule yezisebenzi. Indaba sithi iningi bayayithola imali yabo iyisigaqa, sikukhangela kukabilo kwizinto lokhu. Njengoba uhulumende elokhu ebhizi ngokhetho uzama ukusebenzisa amakhosi omdabu ngokuwathenga ngebhonasi ukuthi amncedise ukukhankasa, amakhosi omdaba lo msebenzi wabo abawenzayo esiwuhloniphayo esiwukhwabithayo ngoba imvelo lamasiko kugcinwe yibo.
Lowo ngumnumzana Themba kuye moyo isiphathamandla senhlanganiso ye-ARTUZ. Inhloko kahulumende we-Israyeli umnumzana Benjamin Netanyahu lamhla uthe akulasizathu sokuthi abagulayo esibhedlela seShifa eGaza bengahlengwa. Uthe ibutho leHamas lenza konke okusemandleni alo ukubona ukuthi baphephile. Kodwa phakathi kwempenile eqhubekayo phakathi kwe-Israyeli leHamas iqhubekile njalo eduzane lesibhedlela seGaza, njalo isiphathamandla salindawo uMohammed Asi Salima uthe kuyaliwa.
Sigcina masiko
wethu,
sigcina masiko
wethu,
sigcina masiko wethu.
Namhlanje kweziphathelane lamasiko sixoxa lenduna uChief Dakamela weNkayi ngeziphathelane labasakhulayo.
Abantwana mhlambe abanye behambile esikolo, abanye bangaqeqeshi. Kubangelwa ukuthi sikhangela amankazana, mhlawumbe abanye bayabasuke bazithwala, okunye abanye nje ngokukhula, ngoba abantwana bafika esikhathini esingathi i-rebellious stage nje sifika ikakhulu nxa kuwo-form 3, form 4, okubenza abanye besebenzise izidakamizwa, abanye bengasakhululekanga, bengasahoniseki, khonokho futhi kuyadala ukuthi ikhathini eziningi abantwana uma basakhulayo bayahlangana nokhonokho, kugcine bengaqedanga. Yena okwesithathu, okunye bayabukwa mhlawumbe lokhu esingakuthi imidlalo kumbe i-poverty, igcine isiya emabangeni esiyadinga imali angathi thina ngokutshekethu. Yikho okuba zinkinga futhi ngoba bayafika abanye bawela emagodini, bafe abanye bayalimala ngasemelithi ukuzenzela izinto for impilo yabo yonke. Abanye bayashiya futhi isikolo bengasaqedisi isikolo besiyadinga imali kumbe singadinga indlela yokutshekethu. Izulu alisani ngendlela ezokudala ukuthi abantu behlasele indlala ngaphandle kokuphila nje. Abanye besibhadala ngamabele izikolo, abanye besibhadala ngezifuyo nokuthengisa izifuyo, bethenga ukudla besibhadalela abantwana esikolo.
Zingabe zikhona yini inhlelo ezivela kuhulumende kumbe inhlanganiso ezizimele ezokuphathisa abasakhulayo ababhekane lengxaki lezo? Sibona ukuthi lawe njengenduna ulalo uhlelo olufundisa khona abasakhulayo.
Le kuzoba khona last year and last of last year i-program ye-ICAT eyasikhangela abantwana ama-school dropout, iwafundisa ukupheka, iwafundisa ukwenza nje imisebenzi yezandla ukuzama ukuthi bancedise nokwenza ukuthi bezimele labo. Yibe khona nje abanye ama-organization nje abebuya ezoncedisa khonapheza ngokufundisa msebenzi wokuwelta kaplentilanyana. Kodwa ikakhulu okuba luhlupho bafundisa mhlawumbe kodwa kwayene-low scale, bafundisa abantwana abangamankazana, bafundisa amatsha ukuthi bezenzele imisebenzi yezandla, kodwa kusuka kube luhlupho kwenza kungeneni singathi thina i-market. Sebefundile ukubheka abantwana, sebefundile ukupheka izinkwazi zakhona kanjalo, kodwa kuba luhlupho phela ngoba i-market ayikho, abantu emakhaya abana amadolana alifunwa ngabantwana, abantu abana iningi yokuthenga khonokho kuyaye kuphothiswa ngabantwana nalaba abalihlekanyana ababetheni bayenza ama-programs yalawo ukuphetha okwenza lezinye izinto. Lesho kudala ukuthi umntwana lo uyabe edinile ngoyebe singathi i-start ukuthi ayenze qalisa ukubhekethenga ama-flower eyenze lapho nalokho, kodwa kusuka kube nzima phela ukuthi sethengile ama-flower kodwa ngabheka nemithi ukuthi ethenge vele kumbe ethenge zezinto zabo ofuna kumenza ukuthi abroke kumbe ethenge engaselelithi ukuthi eqhubeke. Esesina sokufana nokuthi kafundelanga lutho ngokujayekela ukwenza izinto zangenkathi kuyashoda i-market, abantu abana izimali zokucadisa kumbe zokusiza kumbe zokusapota kwena laba bethe bacadiseka. So kutshengisa ukuthi imizamo ikhona engaba khona kodwa ayeneli kahle ukuthi ingakhava abantwana abaningi izicele kumba abasakhulayo abaningi. So khonokho kuluhlupho ngoba bazabuyela futhi sebezita izidakamizwa, bazabuyela abanye bezami njengokwanje abamankazana ezakhomba kuphela bezama ukuthi mhlawumbe bengathola imali yokuthi nokuthi abantwana bazibeshekile ukuthi bayagqoka kuthiwa yini khona ama-sanitary wear
Leyo induna uChief Dakamela wenkayi ebesixoxa laye kweziphathelane lamasiko. Okwamanje ke selichiyo kwesikhatshana ezandleni zikaNtungamile Inkomo esinika uhlelo lesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya. Igama nguNtungamile Inkomo. Namhlanje silomfundisi Thandeko Zintimkandla. Usiphathelene mfundisi.
Siyahlangana ngezihlobo zenkosi ezithandileyo. Kulo hlelo lwethu lwanhlanje yonke ngamasonto olokuvuselela umoya. Njengenhlala yenza, sibonge ngenhliziyo zethu isipho sokuphila. Ngobana nxa silesipho sokuphila kuningi esingakwenza. Okunye ukulalela lona lolu uhlelo lezinye izindaba eziphuma kubona lo umsakazi we-Studio 7. Sibongele ke labasakazi sibakhulekela ukubana baqhubeke besenzela kuhle emsakazweni wabo. Namhlanje ilizwi lethu siyakulithola encwadini njengokuloba kukaLuka isahluko seshumi lanye indima neshumi lanye njalo. Indima eshumi nambili uLuka 11 siqale kuvesi 11 sine ukhozi vesi 11 fundeka kanje: ngumuphi kini onguyise oyakuthi nxa indodana icela inhlanzi ayinike inyoka esikhundleni senhlanzi? Vesi 12 uma icela iqanda ayinike ufezela na? NguJesu lo ekhuluma emphakathini wakucela nabafundi bakhe ngamagama akatha kakhulu la, ngoba wayekhuluma singathi ukukhuluma lemuli, kumbe obaba kumbe abazali, ngempilo abaziphila labantu babo, njalo laba abantwana bephila labazali babo. Ngubana uthi kuvesi 11, nguphi na phakathi kwenu lina othi nxa engubaba indodana nxa icela inhlanzi ayinike inyoka esikhundleni senhlanzi? Ngenye indlela laba uJesu uthi abantwana esilabo balezinswelo ezithize abazidingayo eziqakathekileyo ekuphileni kwabo. Kungazake kube izicelo zenhlanzi kuphela, kathi nxa umntwana ecela ukwelulekwa ngolutho oluthize akumelanga umtshelele eceleni. Ungamtshelela eceleni ngomlomo, abanye batshelile abantu babo eceleni ngezenzo langokwenza phakathi kwegumbi. Abantwana abanye babuye baze badinge bathi angilababa lapha. Ngobana ubaba katshengiseli ububaba bokuqondisa impilo yomntwana. Sengitsho le nto njengokuhambisa abantwana esikolweni. Bakhona abazali abathatha imali okuswelakala okufunakala ukubana ilungisele abantwana ekusasa labo. Imali leyo bayichaphaze nje badlale ngayo, balibale ukuthi bazele balomlando wokukhulisa labo bantwana ngendlela eqondileyo. Abantwana batshele baze batshelisise becela imali mhlawumbe ngisho epenseli kumbe exercise book. Uficakale umzali uthi imali kangilayo mina, liyangisukela ungabonihlelela lithi ngiyithatha ngayo. Nxa abantwana besiza kuwe mzali, baphendule kuhle ubatshengise uthando lobuzali. Yiko kutshiwo uJesu lapha, ungaziwa bephula imoya ngezinto abazicela eziqondile eziqondana labo. Awusumlando womntwana ukuthi kumele athole kuwe lokho okumele akuthole okuhambelana lempilo yakhe. Wena umlando wakho uqondana lawe ngqo. Asilaleleni bazali izikhalazo zabantwana nxa betshela lokho abakucela, nxa sikwenelisa kasibenzeleni sibone ukuthi into engabaphilisi angithi ukuphongutshela nje into engelangeni kodwa nxa betshela izinto ezibaphathisayo asibancediseni singabahlamukeli singabatheli ngenhlabathi singabahaqazi ngembabazane abantwana nxa becela izinto ezinhle kithi sisenelisa kasibenzeleni nxa singenelisi kasibaphenduleni ngendlela elobuntu asikhulekele Thixo siyabonga sikhulekela abazali nabantwana ubana nxa behlezi emagumeni abo kube lokuthula kuphendulwane kwenzelwane izinto ezinhleyo amen
Sibongeke umfundisi Thandeko Zinti Mkandla ngohlelo vuselela umoya Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungamili nkumo
Siyabonga untungamili kesizwe ezabatsha
Okwa manje sinceda abantu ngokubanika ukudla abantu abahlala ezitrekini siyabanika ukudla siyabanika impahla nxa sinazo ezingabe sizitholile zonezo sahamba sibanikeza nxa singatholi ingubo we give them ingubo as well
kuyini okwakupha umcabango wokuthi uqalise ukuphathisa abantu
so about lapho ukuthi ngize ngicabanga okwe-threatened me I always thought ukuthi aze ngaba le mali I would want to have an orphanage or give us room or ukuncedisa abantu abanama-disabilities or something but then I after watching a couple of videos on social media lami ngananzelela ukuthi no but I shouldn't wait ukuthi ngiqale ngibe nemali
okwakhathesi abantu esele baphathisile bangaphi ngabantu abaphila impilo bani njalo liphathise abantu abanengi okunganani
we have been helping abantu abase town like in the CBD yebo ngani kade sikwazi ukuba reach out so yebo abantu so normally thina we serve a day we serve 20 to 30 plates Then we walk around sibadinga. We walk around sibadinga because most of abantu esimancedisayo ngabantu abagulayo, like people who are mentally challenged. Yibo esifokasa ngabo. Fine we understand ukuthi abanye abahlala ezidrigini, abanye bakhona bayakwanisa ukuchela because they are able ukukhuluma and make conversation ngabantu. But abantu aba mentally disturbed sometimes could difficult kibo because abanye bakhona abakhwanisi ukuyenza ama-conversations ngabantu ukuthi bekhwanise ukuchela.
And the other thing is that life is becoming more difficult day by day for abantu abadala abahlala estreetini labancane. Because the middle age at least bayakhwanisa ukuhamba from first beze befika ku-15 ngale. Bayakwazi ukubhoda amabhimu amaningi bebhewula, bedinga ukudla, bebhewula, bedinga ukudla. But mbona kulabanye abantu ukuthi sebekhulile amandla vela waseko ukuthi bekwazi ukuhamba umango bebhoda bedinga ukudla they are now old so uyakwazi ukuvuka nje echeke amabhimu aseduze la khonapho engathola sokulomunye odlulileyo khonapho ukutsho ukuthi umuntu nalo uyabeselala ngendlala kumbe sitshona ngendlala so ngesifiso sami nxa ukuthi uNkulunkulu kade ezasivumela I really wish ukuthi sibe le kitchen at town esizobe sipheka khona every single day at least if we can cook one meal a day sibaseve wonke sibe le ndawo e-1 ukuthi labo bazojwayela ukuthi hayi singahamba laphiyana safika sithola ukudla
njengomunye wabasakhulayo kuyini ongakukhuthaza kwabanye abasakhulayo sikhangela umsebenzi oqhubayo lowo
ukutsho ukuthi guys singameleli ukuthi ngizayenza lokhu nxa sengile mali enenye we can start doing it now you can start doing it now and ukuncedisana akufuni ukuthi uqale ube le mali enenye you can start now and train your brains to give and live with others mina I realize ukuthi you can start helping someone with a dollar and make a huge difference It's not necessarily good to mwamu de shangala pana. It doesn't have feelings, doesn't have friends. But if there is something that I have noticed, those people, they have respect. They have respect. They have love as well. Bakhona abanye esibanqe desayo esibane ukudla phansi labo ko egodini ngale. Those guys nxa ungafika omunye wabo enyeko bayakutshela kuso ukuthi omunye wethu akakho cela lisitshela iplate yakhe. And ongacabanga ukuthi bayayidla, hayi abayidli. Umunye wakho na of course vele uthi khona yena, ah guys mina ngidli as long as lingamphanga iplate omunye wami vele mina ngidli.
Abangabe befuna ukuthi baphathise labo babambane lawe basebenzele ndawenye lawe bengakuxhuma njani?
Thina siyabe sikobulawayo in town yikuya siya sikhona siyahlangana every Sunday ngo-1:30 1:30 siyahlangana etown sidistribute sihlangana e-track code kwehlangana khona inamba esisebenzisayo is 0772 752 751 0772 752 751 Zikona ku WhatsApp, kuma calls, kuma text.
Lo ke ngumnumzana Chris Godfrey owaziwa ngegama lokuthi Chris G ongomunye wabaphathisa abantu abahlala ezitaladini kobulawayo bexoxa lo Thabo Kangxube we Studio 7 kuhlelo oluphathelane labatsha. Kwezemidlalo lamhlanje intatheli izindaba yethu ezemidlalo uJoseph Njanji usipha impumela yemidlalo edlalwe namhla kusigaba seCastle Lake Premier Soccer League.
Iqembu leLendazilize lanqoba ngemva kwesikhathi esithe njalo linqobele iRentals College nge-2-1 namhla emini enkundleni eBarber Fields. Umsekeli kamqeqeqeshi weqembu leLendazilize uJoel Uphahla uthi ophethe isikhundla sikamqeqeqeshi uMadinda Ndlovu becele abadlali ukuba badlalele waye ngumdlali waphinda waba umqeqeqeshi waleli qembu uRaman Gumbo yena odlule emhlabeni ngolwesihlanu.
Siyajabula kakhulu ukuthi namhlanje abafana abazange basi basi disappointing. Bekulilanga special kakhulu, special kakhulu kudile to coach Victor Raman Gumbo and uMadinda becelile coach Madinda ukuthi abafana bamdlale ngithi ukuthi sidlala at home phambi kwama supporters wethu singaluzi game le and we are happy ukuthi abafana labo barespondile sathola 3 points.
Iqembu leIslanders likhuphukela ahlala endaweni yesine lile miklomelo ngamachumi amahlanu lambili ngemva kokunqoba elikwenze namhla eminye imidlalo edlalwe namhla kusigaba sePSL iphele kanje. Iqembu leGreenfield libe ngujikelo bhanqa 2 kathulele Caps United yada 2 ukuthi FC Platinum 1 iwange inqobe iBlack Rhinos nge-3-0 ukuthi iBulawayo Chiefs ichaye iTriangle nge-2 kanya kube sokusithi iqembu leDynamos lona linqobe leChicken Inn nge-2-1. Ngiyimele Studio 7 ngoBulawayo nginguJoseph Njanji.
Senjalo owadlalela amaqembu abalisa ileZimbabwe Saints eleBulawayo Arsenal kanye leCosmos uBlessing Lunga uthi kulezi nsuku ayisekho imidlalo exabanisa izakhamizi zakoBulawayo njengalokho kwakusenzakala kudala. Intatheli izindaba yethu zemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba.
Ngokuthi ngensuku ezedluleyo bekukhona imidlalo phakathi kwamaqembu akoBulawayo ebisehlukanisa abantu uthole amalunga omdeni engaphani umlomo ekanti labangani labo bengabhemisani.
Idebhi yakudala sokhokuthela nje ongadlali yayile ndawo so umaphepha nxa yabuye kulethi umaphepha yabuye ezokubhambisa i-airbore egrawundi kanje. Lahle libekwazi loba sokuyilahlile. Kuningi okusenzakalayo kuthanel ngumadressing futhi kwenziwani ama-bounce echayana. Asuka so ikhole debhi bona idebhi yakatheza kuseladebhi uyabona amabhawu bexhawula ngamanye amabhawu. Into yena nasasingayiza ongavunyelwa vele ukuthi mangwangani mangali sibonela nga e-erini ngambona even ukuthi le drinks and do ma esekuthanele even utshola uma engapha wayengambingelele but the brothers ehlemtshokthi mfana mlapha vele zemsebenzini asikhulumisana.
Ulunga uqale edlalela iqembu labasakhulayo leZimbabwe Saints njalo uthole ithuba lokudlalela iqembu labakhulu ngomnyaka ka-2005 lapho abadlali ababethenjiwe abakhalala khona umsebenzi. Uthi kulokuthi abangangibo labangane bamjabulele ukuba usedlala ibhola kuzinga laphezulu bakhona ababesola ukuba yindaba.
Siyabonga Joseph Njanji. Silugqiba lapho-ke uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Yimi usithandekile ngikhona pha eWashington DC
Studio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.